Congress yehlulekile babonkomo ukuthi ihlale idale ngenxa yezizathu zokuthi emalangeni adlulileyo ikakhulukazi eqaliseni kweviki laphana siyezabona abalandeli bakaDonald Trump begcwala umgwaqo kakhulu laphana betshengisela ukuthi basayihlohloza impi basayifisa njalo ukuthi ubudlova lobo esabubona busenzakala emalangeni adlulileyo bephinde benzakale njalo okuyinto esingakaze sibone njalo okuyinto un-American into efana leyana leyana ngoba i-America lilizwe elijwayele ukuthi libe lilizwe elitshengisela solidarity ukubambana kwabantu nxa sekuthe kwafika isimo njalo sabeya sadlula inoma isimo singesinzima kangakanani. Kodwa ke lokhu okukaDonald Trump okuhlongozwa ngabalandeli bakaDonald Trump yikho sekusenza ukuthi idale leCongress bangasahlaliseki kuhle iloba nje nxa ukuthi befuna ukuthi bangene imihlangano yabo.
Amanye amazwe Dube ungathi ayikhangela njani inyakanyaka yonke le enzakalayo eMelika?
Okwenzakalayo lokho bamunkomo kulihlazo elikhulu kakhulu ikakhulukazi nxa kukhangelwa ilizwe elifana leMelika eliyilo ukuthi nxa silikhangele sithi yiyo i-superpower lapha emhlabeni efana ukuthi ngabe kuthiwa itshengisela impawu ezilungileyo njalo impawu ezitshengisela ubuntu kodwa namhlanje yiyo njalo esesiyibona ngenxa yokuthi bakhetha umuntu owayengelabo ubuntu njalo umuntu owayelokucwasana ngokobala kakhulu ukucwasa eminye imihlobo kakhulu ayekutshengisa sobala kwadutshulwa abantu abamnyama abaningi kakhulu ngesikhathi uDonald Trump esembusweni kwaba lokutshengisela ukuhlukana ngokobuhlobo noma ngithi mhlambe racial discrimination eyayitshengisela ukuthi wena nxa ungasilona ikhiwa wena nxa ungumuntu omnyama isabelo awulaso isabelo sakho lapha yiyo into eyayenza uDonald Trump waze wangena embusweni ngenxa yokuthi iningi lamakhiwa babemvotela ngenxa yokuthi babetshengisela ukuthi bona bathanda inkulumo zakhe ayezikhuluma ezitshengisela sobala ukuthi yena akala ndaba lomunye umuntu ngaphandle komuntu oyabe kuwukuthi ulikhiwa laseMelika kuphela. Kulihlazo kakhulu lokuba umnkomo ngithemba ukuthi ngabe idale leCongress noma ngithi ubukhokheli baseMelika futhi ngabe ukuthi bayahlala phansi bazama ukuthi badinge isisombululo ngoba nxa kunje iMelika nxa iqhubekela phambili ngokungaqedi ubudlova labo babo lo obenzakalayo kuza kwenza ukuthi amazwe afana laboRussia laboChina bagcine bephucile lokho ebekade lakho ezandleni ngenxa yokuthi ayisoze ithi sehluleka ukulungisa indaba zazo zasekhaya iMelika ibisifuna ukuthi ihambe yeqondisa izigwegwe amayamazwe kodwa bona basehlule ukulungisa into zabo zasekhaya. Kuqala ukuthi umuntu abekwazi ukuthi yena emzini wakhe kumi njani andubani ukuthi uqala ubuso usiyalungisa indaba zabanye abantu ngaphandle. Into le inxa bengayinazeleli kakhulu izayenza ukuthi iAmerika iphuceke kalula kakhulu ngoba sazi ukuthi vele amazwe afana laboRussia balikhangele kakhulu ngelihlo lokhozi iposition leyana ukuthi baphinde bayithathe njalo ubusuperpower.